Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7, ngomvulo mhlaka 26 omabasa 2021, ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Itourism efosi iyafekthwe kakhulu yi-COVID-19, yikho ubona abantu besukume ngobuningi, yikho ubona besukumele phezulu bakwamukela lokhu ukuthi bebuye bezohlaba i-vaccine. And okunye okwenza ukuthi abantu besukume ngobuningi ukuthi upresident usukumile wazohlabela lapha efosi. Ende khona kuyana kubanika iconfidence ukuthi hayi umuthi wangkhona uyasebenza sibili.
IVictoria Falls ichayelwa ihlombe ngokwenelisa ukuhlaba ngokupheleleyo. Abahlali baleli dolobho abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasikhombisa ekhulwini. 77% ijekiseni ye COVID-19.
Kesa icala okuthiwa yi criminal nonsense ukuthi wahamba waya witnessa mdlana kuthoniswa kumakhomborelo mhlaka 1 April. Amapolisa sephekele ngumphako ngoba bayathunywa. I criminal nonsense akulacala ikhukumeza abantu.
Umkhokheli wogatsha lwabatsha ku MDC Alliance uObey Sithole ubotshiwe emthethwandaba kamanje eHarare esethweswa icala ele-criminal nuisance. Lanxa uhulumende esithi inani labesifazane abalahlekelwa ngumphefumulo ngesikhathi bebeletha libikwa selinganeno eZimbabwe, ingcwethi kwezempilakahle zithi lilokhe liphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla utshayele ihlombe iVictoria Falls ngokwenelisa ukuhlaba ngokupheleleyo abahlali baleli dolobho abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasikhombisa ekhulwini. 77% ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngoba sebefike kuzinga eliphezulu ele-herd immunity elokulwisana laleli gcikwane. Umongameli Emerson Mnangagwa layo wahlaba ijekiseni yakuqala kuleli dolobho endaweni losodolobho uCouncillor Somvelo Dlamini labakhokheli bamabandla ezombusazwe ehlukeneyo ukuze babe yisibonelo ebantwini ukuthi ngempela ijekiseni le ayilankinga. UCouncillor Dlamini usichasisela okuningi ngalolu daba.
Njoba kusazakala ukuthi iforce irely on itourism. Itourism eforce iyafekthwe kakhulu yi-COVID-19, yikho ubona abantu besukume ngobuningi. Iningi labantu kade basebenza emahoteleni, ama-restaurants, lama-tour operating companies. So iningi labo alisebenzi ngenxa yokuthi lokho kuqalisa i-lockdown. Imisebenzi ibimile ngoba bekungela ama-tourist. So yikho ubona besukumele phezulu bakwamukela lokhu ukuthi bebuye bezohlaba i-vaccine. And okunye okwenza ukuthi abantu besukume ngobuningi ukuthi upresident usukumile wazohlabela lapha eforce. And khona kuyana kubanika i-confidence ukuthi hayi umuthi wangkhona uyasebenza sibili. Le mfundiso ebekhona phakathi kwabezibhedlela, ama-doctor, lathi njengama-community leaders, sixotshe ama-rumors okuthi kucatshangelwe ukuthi imuthi lowo ungabe ungasebenzi. So hayi, imfundiso abantu basukumele phezulu bakuzwile sibili kade sibafundisa khona. Ngiyakubongela lokho.
Izaphathisa njani i-herd immunity le edolobheni le-Victoria Falls kuphela? Njengoba kulabanye abantu abavelela kwezinye indawo nxa bona bengahlatshwanga, kuzaphathisa yini?
Kuzaphathisa kakhulu ukuthi abantu bekwanise ukuthi behlangane bevula ama-companies bebuyele emsebenzini ngoba okwakathesi kuvaliwe yonke into imile. Laba abantu abayethekelela iforce bangabuya akunqabeli ukuthi umkhuhlane umemetheke. Ukuqakatheke ukuthi labo khonapho ngezindawo lapha abakhona ewange eBlawayo behlabe le vaccine. I-vaccination program le program yelizwe lonke. In fact, i-program yomhlaba wonke. Akutsho ukuthi kuhlaba abantu beforce kuphela. Umkhuhlane lo ungathelelwana ingcengu bani osuka kuyiphi indawo. Akukhathalekile ukuthi ngovele wange kumbe eBulawayo, even bona amakhiwa laba nxa bengavaccinethanga umkhuhlane uyakwanisa ukumemetheka ngabo. So sikhuthaza wonke umuntu ukuthi lapha khona as long as eZimbabwe athole ivaccine yona le ukuze igcikwane leli lingamemetheki. I-force indawo eyamukela zonke izethekeli from all corners of the world. So sifisa ukuthi abantu bonke bevaccinethwe, ngitsho la basemakhaya sibili sifisa ukuthi bevaccinethwe bonke ukuze lo mkhuhlane siwenqabele impilo ibuyele back to where it was.
Lowo ngukansela Somvelo Dlamini, usodolobho we-Victoria Falls, sixoxela ekhonale e-Fallsi. Ukusenjalo, inani labantu kobulawayo eselisiva ledlabuzane lokuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 libikwa liqhubeka likhuphuka, njalo iningi labo selikhululeka ukukhuluma ngababhekane lakho. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekhonale kobulawayo.
Iningi labantu ngalezi nsuku selibonakala lisiya ngobuningi emtholampilo lidinga ukuyahlatshwa ijekiseni lokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 edolobheni lakoBulawayo. Umeya Solomon Mguni waleli dolobho uthi lokhu kuyajabulisa okwamagama, kodwa ekhuthaza abantu abaningi abaseselokuthandabuza ukuba bayehlatshwa bengesabi umnyama ongelampisi. Ekhuluma eseTonkroof Hospital, uMguni ukhuthaze uZulu ukuba angalaleli imibiko yamanga ngejekiseni le-COVID-19 vaccine leli.
Siye sejelana ukuthi no, these stories of misinformation about the vaccine kayisebenzi. We need people to take up the vaccine so that we achieve herd immunity. Kobulawayo government has even promised to bring more doses of vaccine to Bulawayo so that abantu babe vaccinated. Sizama ukulwisa lo mkhuhlane we-COVID-19.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Trusty Moyo osehlabile okwakuqala ukhuthaze uZulu ukuba engesabi ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19.
Singahlaba le muli sesahlaba. Ah, sithi behlabe awuqalisi ngaleyo. Into le ivele la 1920 abantu bahlatshwa, bayaphila namhlanje abaye bafike sama 100 years. Lokho litshela nakhona abantu ukuthi nana hayi COVID-19 injani. Cela ukuza ama injections lawa ayabulala ngamanga. Akula muntu ongabulala abantu bakhe, uyabe wabulalelani in the first place.
Unkosazana noBukhosi Mpofu Wenketa 6 kobulawayo uthi usehlabile, ngakho ke ukhuthaza abanye ukuba bayehlaba.
Sengihlabe i-first dose, second dose yami ngabona ikumhlaka 5 I think. Kwabanye ngiyaba encourage ukuthi sonke sikwanise ukuthi siyethatha i-vaccine yethu ukuze sikwazi ukuzivikela.
Umsekeni kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi uZulu kehlukane lenkulumo zabantu abangazilutho ngale ijekiseni.
Yeah, mina sengihlabile ngikhaya ukuthi ngevikezayo ngiyathatha hayi uZulu kabe uyazohlatshwa. Lokho konye kwenkulumo ezikhulunywa ngabantu abangenelisi lokuhlanganisa isihaqa nje. Ubususiza umuntu engakwazile ukuthi isihaqa sinjani sengoyazi ne-vaccine. Kabachiyane lakho impilo phambili.
Obona ngokuhlanzeka kumanisipala kobulawayo umnumzana Charles Malaba osehlabe zombili ijekiseni uvumelane lo Ncube.
Hayi mina ngahlaba sibili ngokususa kwami ukuthi uzivikela kuqakathekile. So ngiyakhuthaza uZulu wonke ukuthi hayi kungabe kune ngokukhulunywa ukuthi hey ungahlaba injection izakwenza lokhu, i-vaccine zakwenza lokhu. Hayi, konke lokho ngicabanga yabantu esengisayiphisa, kodwa sikhuthaza uZulu ukuthi kungcono ukuthi uhlabe uvikeleke kulokuthi ungavikeleki.
Lisiyatshona ilanga la izolo ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lukhuphe imibiko ethi kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lambili 12,112 ijekiseni ye-COVID-19 vaccine okwakuqala, okulethe inani labantu abahlabe okwakuqala kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 336,600. Kuthi abahlabe okwesibili izolo bezinkulungwane eziphose zifike eziyisithupha 5,807 kwakhuphula inani lasebehlabe okwesibili ilizwe lonke kwabazinkulungwane ezedlula amathumi amahlanu 53,418. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye olwe-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngembono etshiyeneyo isaziso seSouth Africa esokuthi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 obeselukelwa miswa soluzaqhubeka kusukela ngolwesithathu. Uthuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathindaba ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa uMnumzane Zweli Mkhize utshela bezindaba ukuthi inhlanganiso ekhokhela ezokusetshenziswa kwemithi yokwelapha iSouth African Health Products Regulatory Authority isithe ijekiseni leJohnson and Johnson okuyilo lodwa lisasetshenziswa okwakhathesi kwele South Africa ukuvikela icoronavirus liphephile. Lolu hlelo lwamiswa ngemva kokuba abesifazane abayisithupha abebehlatshwe ijekiseni leJohnson and Johnson kwele Melika behlaselwe ngumkhuhlane wokunquma kwegazi. Umkhize uthi phakathi kwabaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu close to 300,000 asebehlatshiwe kwele South Africa. Akekho osebelo mkhuhlane wokunquma kwegazi.
The clotting disorder has been identified in
ingozi yale ijekiseni incane kakhulu nxa kuqathaniswa lobuhle bokuyithola.
The risk is much lower and the benefit of having to use the vaccine.
Kodwa ke South Africa sikhuthazwe ukuthi hlolisise kakhulu abahlatshwayo ukuze kungahlatshwa labasengozini yokunquma igazi. Kufanele njalo wonke ohlatshwayo atshelwe ukuthi ingaba khona ingozi yokuthi anqunyelwe ligazi. Ikhuthazwe njalo ukwethula uhlelo lokongalabo abavelelwa imikhuhlane ebangelwa ukuhlatshwa. Leli nyathelo selilethe imibono ehlukeneyo kuzalwane zeZimbabwe ezikhangelele ukuhlatshwa kwele South Africa. Unkosazana Messi Mbundla uthi inkulumo esezikhona ngaleli jekiseni zibachiya belembuzo.
Kuletha ukuhlangahlangana emakhanda sisazi ukuthi ithemba silibeke ngapi. Kwahulumeni nxa lakhona engahlala nje agoqa izandla uhulumeni engenzi lutho. Abantu thina singabantu sizavuya simsole futhi. Ngakho ngicabanga ukuthi uhulumeni kuhle adedele umjovo akhulule abazizwa bekhululekile ngoba akuphoqelelwa muntu.
Ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkululeko Mathe uthi akazimiselanga ukusondela lapho kule jekiseni leli khona.
Kuhle kakhulu ukuthi sebeyilungisile. Kutsho labo ke kade bethakazelela ukuthi bayithole le vaccine bahlatshe sebezahlatshwa ngokukhululekileyo. But mina kwelami isayidi hayi cha ngizibona ngisefu nginje ngingahlatshwanga. Nxa ngingahlatshwa angazi ukuthi ngizosala nginjani. Maybe ingiphathise ngekhanda, ingiphathise ngezifo le vaccine yabo. Ngizithole sengizihotshele khona ukugula. So angiboni ukuthi ngingayithakazelela le vaccine.
Kodwa ke siphathamandla senkampani yemingcwabo Imphakazi Funerals uMnumzana Jeffrey Moyo ukhuthaza labo abathandabuza ukuhlatshwa ukuthi balicabangisise lelo nyathelo ngoba icorona ikhona njalo iyabulala.
Uhlelo aluqhubekele phambili ngoba umkhuhlane wona ukhona njengathi sisebenza ku-front line esibhekane mhlawumbe nemingcwabo mhlawumbe sisondelelana kakhulu nabantu sidinga ukuthi bana sibe ngabantu abahlala bevikelekile ngokunjalo sithi sengathi uhlelo lungaqhubeka ukuze umphakathi kunye nezizalwane zihlale zivikelekile.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Matilda Ncube uthi yena uzabonela kwabanye ukuthi kwenzakalani umuntu angahlatshwa.
Amna nje cha angakulungela ukuthi ngihlatshwe ijosi.
Kuthi sikhulumele sebandla lezaphu kwele South Africa uMnumzana Kanisha Sinkala ukudaza izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zingekeli ukuhlatshwa.
Laba abantu abavaccinethwayo baba namathuba angcono okuvikeleka kuwo umkhuhlane we-COVID-19. Ngiyagqugquzela njalo futhi kuzizalwane zeZimbabwe ukuthi nxa lifika lelo thuba silithathe sihlatshwe ngoba akumelanga ukuthi sigcine sisifa ngento esingeke isibulale. Ukuvaccinethwa kuqali namhlanje into ehlala zisenziwa kubo polio landani. Mina ngiqhuqhuzela ukuthi bonke abantu baseZimbabwe kulelele South Africa kasilithathe lelo thuba xa lifika kithi.
Uhulumende uthi uhlelo lokuhlatshwa kwezisebenzi zempilakahle luzaphela phakathi kwenyanga ezayo. Abeseqala ukuhlaba asebele iminyaka engamachuma esithupha 60 nalabo abalemikhuhlane eyingozi nxa bengahlaselwa i-coronavirus. Sebesedlula isigidi lengxenye over 1.5 million abantu asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa kanti asebefile sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu lantathu over 53,000. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa Imuthuso Khumalo.
Umkhokheli wogatsha lwabatsha ku-MDC Alliance uMnumzana uBey Sithole ubotshiwe namhlanje emini emthethwandaba kamantshi eHarare esetheswa icala le-criminal nuisance. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
sasithole ubotshwe esuka edale ekuthoniseni kodaba lokutshengisela ngumavasa nyakenye emzini weWarren Park eHarare ndawonye lommeli wephalamende eHarare West uJohana Mamombe uNetsai Marova uSisiliya Chimbiri uLovejoy Chitengu loStanley Manyenga usithole ulobe enkundleni yeThithwa City ubanjwe esuka emthethwandaba efunga esithi kasoze ame ukulwela amalungelo oluntu ekhuluma ngokubotshwa kukasithole esikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa usole kakhulu amapholisa ngokwenza kwabo kokubopha abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo mahlayana
keswa icala okuthiwa yi-criminal nonsense ukuthi wahamba waya witnessa mdlana kuthoniswa umakhomborelo mhlaka 1 April amapholisa sephekelwe ngumphako ngoba bayathunywa i-criminal nonsense akulacala ikhukumeza abantu le constitution vela ikuvumi kodwa izano sisenza umathanda
lokhu kusekelwe ngumnumzana Different Bajila ingcithi ecubulungayo zombusazweni
ubotshwa kuka Obey Sithole ngokunye okuveza sobala ukuthi amalungelo oluntu aqhubeka ehlungumezeka elizweni leli laseZimbabwe ikakhulu kukhangelwe amalunga ayinhlanganiso esizimele zodwa kunye lenkokheli zebandla elikhulu eliphikisayo i-MDC Alliance ekhokhelwa nguNelson Chamisa uhulumende uveza sobala ukuthi kungamanga lokhu abakade bekitsho ukuthi amalungelo oluntu asehlonitshwa kwelaseZimbabwe
kodwa omunye wenkokheli yohlangothi lwabasha kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo akavumelani lokuthi babotshwa mahlayana
into ekhona ukuthi abafana labo Obey babone ngani ukubotshwa yikho kwenza ukuthi umuntu abe liqhawe siyakwazi ukuthi ngabantu ukuthi engabotshwa sokumela ama-embassy akakhiphele izimali yovela indlela abaphila ngayo okumele bekuzuzwe ukuthi iZimbabwe yilizwe elilomthetho iZimbabwe yilizwe elilemthethwandaba ungayenza icala vele isiphetho yikuye ejele so bona lokho ababefuna ukuthi bethabise abantu bemelika abebeyurophu ngokubotshwa kwabo khanya ngani ngamaqhawe akusoze kubasize akusoze kubasize khathesi usegula lo bathi uJohani Mamombe uthi uyagula khona lejele ubuziwe ukuphomba ukuzibophisa nje esenza icala esazi ukuthi uzabotshwa
enye inkokeli yabasha eMDC Alliance egoqela uNetsai Marova Johana Mamombe Sisiliya Chimbiri Stanley Manyenga Lovejoy Chitengu makomborelo aruzivishe bebethoniswa laye uObey Sithole kucala labo lokutshengisela okungekho emthethweni ngesikhathi se-COVID-19 lockdown umthethwandaba kawenelisanga ukuqhubeka wehlulela lolu daba abathushisi becela ukwengezela isikhathi sokubuthaniswa kufakazi ukuze udaba lolu luthonisiswe ngenyanga ezayo mhlaka 13 Inkwenkwezi kwelinye icele unkosazana Netsai Marova wethesa elinye icala lapho abikwa wachaya ipolisa edingisisa ukuba kungani amapholisa ebopha uJohana loSisiliya umthethandaba kawuzange uqhubeke ngokuthonisa lolu daba waludlulisela kumhlaka 10 wenyanga ezayo kusicelo sokuthi uMamombe loChimbiri bavunyelwe ukuhlawula isibambiso sebheyili ngoba bevalelwe okwamanje ukuze bathonise bevela ngekhaya laso kuthiwe sizakhangelwa ngolwesithathu weviki elizayo ngimele isithu 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
kulamhlanje sikhangela ukuqhubeka kuhle kohlelo lweZimbabwe lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine. Kanyele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Njengabo bonke abantu abayabe bekhankasela ukungena embusweni, uMongameli Joe Biden welemeleka wenza izithembiso eziningi ebantwini lapho idinga usekelo lokuvotelwa. Sezisondela insuku ezilikhulu esembusweni. Okuyisikhathi sokuhlaziya asekwenzile njengemvama ukubikwa enelise ukugcwalisa ezinye zalezi zithembiso kodwa wehluleka kwezinye lezi zithembiso zibikwa zisehlukaniswa kunhlangothi ezintathu kulalezo ayezaziwa ukubana zilula ukuzifeza ezinjengokusayina imithetho elikhulu eyayifakwe ngabebekhona embusweni kuthe kufika umhlaka 12 walenyanga kamabasa UBiden ubesesayine ama-executive orders aphosa afike amashumi amahlanu 49. Ngasikhathi sinye uMongameli Donald Trump wayesesayine angamashumi aphansi kwamane 36. UMongameli Barack Obama laye engaphansi kwamashumi amane 34. Kuthi uMongameli George W. Bush esayine alishumi lambili kuphela. UZulu waseKenya ubikwa eseledlabuzane elikhulu lokufuna ukuhlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Ngalesi sikhathi lelo lizwe libhekane lodubo lwehlandla lesithathu lokuhlasela ngolaka kwegciwane leli. Kunje sebephose bafike isigidi 900,000 asebehlatshiwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ekubanjweni ngumkhuhlane we-coronavirus. Inkampani yamafutha yakwele France esebenzela kwele Mozambique iTotal ithi isike yamisa uhlelo lwayo olubiza amabhiliyoni angamashumi amabili amadola eMelika, $20 billion, olokwemba igazi olwe-liquefied natural gas. Yase yakhipha izisebenzi zayo zonke endaweni lapho ekade iqhubela khona lomsebenzi ngenxa yokuhlasela kakubi kwabalwa becatsha abakhulu lwesi-Islam abedlulisa amalawulo kulowo mango. Kule xuku labantu abaphose bafike amashumi amahlanu 49 ababalekela inhlupho ezitshiyeneyo emazweni abo awezwekazi le-Afrika abahlengwe izolo ngesonto ngemva kokufunyanwa beminyezelene kokungumkhumbi okuncane ngabasebenza elwandle bakwele-Spain bezama ukuchaphela emazweni awe-Europe. Inani labomama abalahlekelwa ngumphefumulo ngesikhathi bebeletha libikwa selinganeno ngalezi insuku eZimbabwe, kodwa ingcwethi yezicubungula izempilakahle zithi lilokhe liphezulu njalo selengezelelwe yikuqhamuka kwe-COVID-19. Intatheli izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngocweleyo.
Kungalesi sizathu uhulumende waseJapan ebone kufanele ukutholisa iZimbabwe usizo lwemali eyedlula kancane isigidi esisodwa yokuqhuba inhlelo zokusiza ukulondoloza impilo yabomama ngesikhathi bezithwele lalapho bebeletha. Ngalesi sikhathi uhulumende beqondise amehlo abo kwezokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi zezempilakahle zithi kufe omama abaningi emadolobheni agoqela koBulawayo leHarare ngesikhathi bezithwele lalapho bebeletha kubangelwa yikwandelwa kwezibhedlela zikahulumende, njengoba kulapho okuthunyelwa khona abagula kakhulu bedinga usizo lokwelatshwa bevelela kumagumbi amane elizwe nxa kuthe kwaba lobunzima obuthize kulezo ezincane abayabe beyekizo. Embikweni awethulele intatheli izindaba ngemva kokulotshwa kwesivumelwano sohlelo lokuphathisa omama abazithweleyo lalapho bebeletha oluphansi kwesihloko esithi Strengthening Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal Care in COVID-19 Hotspots in Zimbabwe, ummeli wakwele Japan eZimbabwe uMnumzana Satoshi Tanaka uthi isikhathi esiningi kungaba nengozi ezehlukeneyo kumbe ukuqhamuka kwemikhuhlane, omama labantwana yibo ababhekana lobunzima obuphindiweyo. Kungalesi sizathoke uTanaka ethe uhulumende wakhe ekubone kufanele ukutholisa eZimbabwe lolo sizo oluqondiswa ezibhedlela ezinkulu ukuqakathekisa impilo yabomama abazithweleyo sebebeletha besanda ukukhululeka kanye lengane eziyabe zisanda kubelethwa. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo ehlangothini lwezempilakahle yabesifazane enhlanganisweni ye-United Nations Population Fund uDr. Edwin Mpeta ngomunye wabemukele ngenjabulo usizo oluvele kuhulumende weJapan.
The project aims to reverse the negative tide in maternal and perinatal outcomes.
Lolu hlelo lujonge ukwehlisa inani lezimfa ngesikhathi yabesifazane bebeletha, luthuthukise ezempilakahle eHarare lakoBulawayo okumelana lenduku ezilethwe yi-COVID-19. Lokhu kuzosiza ukwenqabela ukulahlekelwa yimiphefumulo kwabesifazane ngesikhathi bebeletha ngokuthuthukisa lezo ndawo lapho ababelethela khona kulezo zibhedlela ezinkulu kanye lamaklinika ukuze balondolozwe abazithweleyo lababelethela kizo.
Polyclinics to provide comprehensive emergency obstetric and neonatal care.
Unkosazana Jeslini Dendere okushangothi lezokhulumisana lozulu enhlanganisweni ye UNFPA ulandisa kabanzi ngalolu hlelo.
Lolu hlelo lusose ukuguqula isimo sabomama abazithweleyo ngesikhathi sokukhululeka kwabo kanye lebangeni lokukhulisa ingane nxa besanda ukubeletha. Sifuna ukusekela abezempilakahle emadolobheni eHarare lakoBulawayo ukuze bamelane lokuphambaniseka okulethwe yi-COVID-19 ikakhulu nxa sikhangelane losizo olufanele omama abazithweleyo.
Uqhubeka echasisa ukuba luzosebenza kanjani lolu hlelo ezibhedlela ezitholakala koBulawayo laseHarare.
Sikhangele ukuphathisa izibhedlela ezinkulu, ama-central hospitals kanye lamaklinika akhangelane lokuphathisa omama nxa bezithwele nanxa bebeletha.
Abenhlanganiso esebenzisana lozulu ikakhulu eziphathelane lendaba zabesifazane bemukele ngenjabulo lesi sipho besithi ngoba beqhubeka belahlekelwa impilo omama ngesikhathi bebeletha. Umqondisi wenhlanganiso so eqhuba imikhankaso yokufundisa abantu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, unkosazana Abigail Mupambi uthi uyalijabulela inyathelo elithethwe ngabe Japan.
Kuyinto sibili esithanda ukuthi sibone, siyahlonipha lo msebenzi abawenzileyo.
Uthi luza ngesikhathi esifaneleyo lolu hlelo njengoba ohulumende umhlaba wonke jikelele ogoqela weZimbabwe bebhekise amehlo abo kwezokumelana le COVID-19.
World over iattention ibisilokhu ikhangelele emkhuhlaneni lo i-COVID-19 ikathi ke besivele sinako okusikhathazayo, so sithanda ukubonga kakhulu.
Inhlolisiso uhulumende athe wayenza ngomnyaka ka-2019 esebenzisana lezinye inhlanganiso ezigoqela i-UNFPA lezinye iveze ukuba phakathi kwabantwana ababelethwayo abalikhulu lenkulungwane 100,000 abafika phose amakhulu amahlanu 462 bangkhona balahlekelwa yimiphefumulo. Abezempilakahle bathi lisasephezulu kakhulu leli nani njalo besithi lilakho ukuqonga ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 zingasaqakathekiswa ezinye inhlelo kukhangelwa olokulwisana lobhubhane lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukapteni weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uShawn Williams uthi iqembu leli litshengise ingqubekela phambili enkulu loba nje linqotshwe ngele Pakistan emidlalweni yomncintiswano we-2020. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ekupheleni kwemncintiswano we-2020 ukapteni weqembu leZimbabwe uShawn Williams uthe ikusasa iqembu leli ithembisa ukuba iza kuba ngenhle kakhulu.
Ngokubona kwami sidlale kuhle kakhulu kule midlalo, besixoxa ngakho ukuba silabadlali abasakhulayo abezalazo abadika ibhola. Ekutshayeni ibhola sesilayo uWesley Madebere, njalo nxa lingabe silokhu sibatholela imidlalo ngokuhamba kwesikhathi sikhangelele ukuba sizancintisa kuzwakale lathi emidlalweni yezizwe zomhlaba.
Iqembu leZimbabwe lePakistan adibana emidlalweni emithathu yohlobo lwe-2020 njalo emidlalweni wokuqala laseZimbabwe linqotshwe ngamaranza alitshumi lanye. Emdlalweni wesibili iqembu leZimbabwe linqobe ngamaranza alitshumi lathobamu nomunye, njalo bekungokokuqala ukuba iqembu leZimbabwe linqobe lePakistan kwimidlalo yohlobo lwe-2020 kwimidlalo elitshumi lesithupha. Impumela yomdlalo wesibili iphe ithemba abalandeli beqembu leZimbabwe lokuthi mhlawumbe linganqoba elePakistan lasemdlalweni wesithathu, kodwa kusabanga njalo ngoba elePakistan linqobe ngamaranza angamatshumi amabili lane. Amaqembu lawo omabili azahlaba ikhefu ebesedibana kwimidlalo emibili yohlobo lwe-test. Umdlalo wokuqala we-test uhlelwe ukuba uqale ngolwesine mhlazini ngamashumi amabili lathobamu nomunye kuyona le inyanga kamabasa usiyafika mhlazini ntathu kunyanga kankwenkwezi. Umdlalo wesibili wona uhlelwe ukuba khona mhlazini isikhombisa kunyanga kankwenkwezi usiyafika emaphethelweni mhlazini itshumi lanye kuyo njalo inyanga kankwenkwezi. Yomibili limidlalo izadlalelwa esigodlweni iHarare. Yimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanje.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-shortwave.
Singakehlukani, ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Victoria Falls ichayelwa ihlombe ngokwenelisa ukuhlaba ngokupheleleyo abahlali baleli dolobho abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasikhombisa ekhulwini 77% ijekiseni ye-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.